silungu kuthiwa is shedding crocodile tears on us, kumbe iyimvu uyimpisi egqoke isikhumba semvu eyakwazi mhlophe ukuthi kulezi nsuku thina ispecial abemthakazi Republic Party silisa kakhulu esingathina ishona headman Edmond ephethe kakhulu i-1979 grand plan. Yena uNelson Chamisa labantu bonke basempumalanga abayibo ababhenefitha kulolu hlelo. Kuyadanisa ukuthi Chamisa kungekudala bachaye uThokozani Khuphe labantu bakhe eBuhera bambiza Disney. Njalo uyakwazi ukuthi nxa ebuya ngapha amaNdebele ungakhuluma ngento ezinjengendaba yamatitshala le ndaba zombhuqazo layona leyi esegudini kulezi nsuku yenkosi bangakulalela. Siyakwazi ukuthi kusukisela izolo laye uMorgan Tsvangirai ubethe ngabuya ngapha akhulume ngegugurawundi akhulume nge-devolution of power, kodwa engabuyela khona le esovery athule ngoba bazama ukuthola i-support yabantu basemaNdebeleni.
Manje pho ungathini wena ngalokhu okwenzakala?
Sithina uNelson Chamisa akusiyena ongazokhuluma ngalezi zinto. Uma ubeqinisile sike sambona eku-Government of National Unity labo-Morgan Tsvangirai yindaba besingamuzwa bekhuluma ngokuthi hhayi amatisha asezikoleni zemaphiyeleni kaphume lamapholisa lamanesi la yenza imisebenzi ikhethwe ngabantu basemaphiyeleni. Usezokukhuluma namhlanje ngoba ekwazi ukuthi ukhetho lusondele. Ngokunjalo sithi sinahayi uChamisa akayedlalela kathana le engazodlala phakathi kwabantu bakithi ngoba sibabhekile siyazi ukuthi basithatha njengeziwula. Njalo siyakwazi ukuthi i-MDC isungulwa ngo-2000 amandla ayo okuthalenza umbuso wezano siyawuthatha emathekeleni. Ngokunjalo uChamisa uzama ukukhohlisa abantu bakithi ezenze ngani uzolungisa uhlupho lwakho, kodwa thina siyazi ukuthi uhlupho lwebike abantu bakomthakazi luvelela eHarare luphethwe ngabantu abanjengaboChamisa lamabandla wonke akhokhelwa inkokheli zasemashonaland.
Kodwa phela konke obekusenzakala ubengasuye phela umkhokheli we-MDCT umnumzana Chamisa.
Uyehlulekile yena ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso wabo avume ukuthi hhayi uThokozani Khuphe nguye okumele akhokhele. Kabe kuqakathekile ukuthi nxa bengabantu abahloniphe i-constitution bathi hhayi akuphathe Makhuphe kumbe for 3 months senzeni special congress abantu bazikhethele umuntu abamfunayo. Kodwa simbone belisa ngodlame okugoqelwe ukuthi nalapho besathi sakhala uTsvangirai siwabona bevele sebebhizi bangesikhundla. Njalo simzwile qhamba mangethena yena uzabusa okwamathema amabili esengaqeda abe sethiyela inkokheli yesiNdebeleni. Kanti kuyindaba evele ngahla ithiyele kathe sathi Thokozani Khuphe akukhokheli lawo sibone ukuthi uzasifisa ngathi ngoba thina esikufunayo umuntu ozakhokhela abantu kungalandaba lomhlobo. Indaba abantu bempumalanga bonke bengafuni ukukhokhelwa ngumuntu wesiNdebeleni. So ngokunjalo sithi hayi kaphume entweni zemathiyeleni kasimdingi ukuthi yena abe nguye ozosele ukuthi uzalungisa indaba zamatitsha lakho konke okunye akubalisileyo. Kuvele kuzindaba esesiqala ukuziphathela thina zona esizimisele ukuzilungisela uChamisa engekho kahambe ayelungisa okwakibo khonale okwangapha ngathi sizasilungisela. Kuyini akwaziyo ngenkosi yamaNdebele angathini yena uyakusekela ngoba vele bona bebengabantu abangelankosi. So ngokunjalo angakhulumi ngendaba zakomakhelwane engakhali kakhulu okwedlula labo abaseleyo. Abaseleyo yithi asuye uChamisa.
Nkuthazo bani ongayipha unkosazana Thokozani Khuphe ngalesi sikhathi sozombusazi?
UThokozani Khuphe uhlupho baba yokuthi abantu bakithi kabajeleki. Ngo-2005 sambona ebambana loMorgan Tsvangirai besilwa lo-Welshman Ncube eyavesi house. UThokozani Khuphe kwaba nguye onamathela uTsvangirai epromotha esingathi yishona supremacy of our people ngoba ngaleso sikhathi wayeseseyi-darling of EMDCT. Ngokunjalo kuyadanisa ukuthi abantu bakithi baqhubeka bebhandisha inyoka. Kathesi esikukhangeleyo sibona layo uProfessor Welshman Ncube indoda kade siyithembe kangaka isiyiyo esithe nama kuChamisa esezeveza aphina yena uMorgan Tsvangirai wathiya emcelile ukuthi uChamisa nguye okumele akhokhele. Sesibona ukuthi hawu laye uWelshman senguye futhi esisetyenziswa ngamajaha la esempumalanga kathesi okudingwa uThokozani Khuphe. Ngokunjalo sithi thina kuyadanisa kuphela kukhulu yezano mhlaka 14 November sakela amaNdebele yedisima adisima phambili ogoqela uSimon Khaya Moyo obhek impofu osibusiso moyo nabo bonke nje abaphatheka kuluhlu lwenu lana oyokhutshwa kwamgali ibe sawabona bethatha izigaba zaphambili kuthe ngaso kudliwa sababona bejikelwa emuva ngokunjalo sithi laye uMakhuphe ngabe uyananzelela ukuthi ithambo alibangayo alilamkanjo ake ame alwele okwayiwo hhayi ukulwela ukuthi abempumalanga bahlale kuhle njengalokhu welisimembeko simbonile esenguye osenamathele okuthamisa ebhandisa inyoka yona liyana ngo-2005 eyiyo eyamlumayo kathesi ithinsi linyoka siluma uThokozani Khuphe.